Siyawubona njalo siyawuza umbiko we-RBZ besitsho ukuthi babe lengxoxo labe-National Bakers Association abayibo ababhaka izinkwa lamabhanzi lokunye nje. Kodwa nxa sithi siyawuhlaziya lumbiko sibone ngazani akulanto entsha ezavela kumbe singathi bakhulumile kodwa ekukhulumeni kwabo bazithulele abe-RBZ. Ngoba kabachongi ukuthi isinkwa lesi siza kwehla sisiya kumalini ngemali yamadola e-America. Njalo sizaba imalini ngemali yamadola eZimbabwe. So umbiko onjalo siwubiza ngokuthi ngumbiko ozithuleleyo, umbiko oqandayo, umbiko ongelambiko phakathi kwawo. Ngoba sithi siyakunanzela ukuthi besivele isinkwa siphegwe ngama-US dollars. Besiqansa ngenxa yokuthi every week i-exchange rate yelizwe, i-exchange rate yemali yelizwe leZimbabwe, nxa siyiqatanisa le mali yemelika, iyaqansa ngolwesibili ngolwesibili. So ngamafitshane okukhulunywe yi-RBZ kabakhulumanga lutho ngoba kabavezanga ukuthi bavumelane ukuthi isinkwa siyakwehla ngemalini siya kumalini njalo sizabe siqansa ngemalini ngeviki ngeviki ngoba kuza kwenzakala ukuthi vele isinkwa kade singasisikhangela sikudola. So nxa idola kuyukuthi next week ngomkambo omnyama iyabisi ku-700 kutsho ukuthi isinkwa sizaqhubeka lokhu siya ku-700 kumbe nxa besehlise nxa behlisa nge-5 cents kumbe nge-2 cents ngasikwazi ukuthi baza kwehlisa ngemalini. So umbiko nje ke thina siwukhangela njengokuthi awusiphathisi njengezakhamizi, awusiphathisi njengabahlali beZimbabwe ngoba kasikwazi ukuthi kuzehla kusiya kumalini ngamadola. Njalo i-exchange rate yabo abazayisebenzisa yile yomkambo omnyama kumbe yile ekahulumende ngoba nxa kuyukuthi bebevele besebenze kahulumende ngabe isinkwa sikhangela ukuthi sikuma 300 and something ngoba kade singikhuluma nje i-$1 yi-338 zimdollars. So besikhangela ukuthi nxa besebenzisa umkambo lo esingathi ngosegcekeni okahulumende isinkwa kumele sibe ku-300 and something but kade isinkwa siku-650 something. So kolongana kuveza ukuthi ama Bakers Associations la umbi Bakers Association ama members angkhona asebenzisa umkambo omnyama. So ke singakwaziyo ukuthi bavumelane ukuthi bazasebenza umkambo omnyama kumbe bazasebenzisa umkambo we-RBZ njalo namathelekhona apho bangaxexebuki ngoba nxa kusitsho khonokho kutsho ukuthi hayi kungaba nganeno ke kuzakhamizi kodwa nxa kuyukuthi bazaqhubeka lokhu besebenza le kade besebenza ngayo hayi kuzaqhubeka kuyilufe iyezela imnyama ebantwini. So sicela ukuthi umbiko lo ngabe uchasiswe kuhle waveza sobala ukuthi isinkwa ngama US dollars esi how many cents sizasebenzisa i-RBZ exchange rate okungakho ukuthi kusasa isinkwa siyavuka mhlawumbe si 300 and something kodwa nxa bekakuvezanga khonokho hayi yikho sithi umbiko lo uzithulele, umbiko lo uyaqanda, umbiko lo kawusincedisi lutho thina njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba isinkwa sizaqhubeka lokhu sisithenga ngentengo ekhwela nsuku zonke.